Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande, homesipa indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-24 Nhlolanja 2023 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo.
I-ZANU-PF ibamba abantu ngamandla, ibatshela ukuthi bekhenga amakhadi e-ZANU-PF, ibatshela ukuthi berejiste ukuvota ku-Ward 1.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akusilo qiniso.
I-ZANU-PF ayithathi imali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala e-councilling, yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Agambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngomkamongameli weleMelika unkosikazi Jill Biden obekwa makhelwane eNamibia kungakusitshone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe unsinyo lolabalwenzileyo abalivakashelelani lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMatabeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besesindlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue kobulawayo ababikwa bevale kwezinye bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi aqothe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapolisa kamanisipala. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development uThembiso Nyoni watshela amapolisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitaladeni. Ukhona odujuliweyo, abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizens Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapolisa ukuthi abe lodlame kuZulu. la ministry esi controlayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni kinesla ngamakhansela njalo amakhansela yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshwe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakhampena iZANU PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yelamanga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esitaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanisipala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
yakuzange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo yukuthi amapolisa awe-riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esitaladeni ku-5th Avenue into esuke yayenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele ama-vendors ukuthi bengasuki esitaladeni khonokho besenzela ukuthi betshele uZulu Amanga ukuthi i-Citizens Coalition for Change yiyo ethume abe-riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esitaladeni into emqoka yikuthi uMinister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela i-city council omakhokhoba ukuthi besuse abantu esitaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu ele-Citizens Coalition for Change njalo ungakhangela i-city council yakobulawayo ilama-councillor angu-8 kuphela awe-Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama-councillor angu-29 so zinanzelela ukuthi ama-councillor ayi-8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esitaladeni lokho elikuzwe emsakazweni kukhulunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ukuthi ithandwe ngamanga into esiyenzakele uMinister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo yenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esitaradeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapholisi unalawo awe-city council
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini lo ngumsebenzi we-city council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi i-city council iyanika lokona kuthiwa ngama-bays okuthengisela khona abantu babhadale ekhansilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza ukuhuquluza besenza i-corruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo ezabavikela asisebenzi njalo thina sisebenza silandela umthetho dathi nxa sinje sila kuthi sicelele abantu bethu ekhansilini indawo zokuthengisela noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitridini well okwamakhadi njengamabandlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona kwesinye isikhathi kulula ubana ulanda abantu laba abasebenzela khona kwenzela ungabaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni iy'moli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyela ukuthi bekwenze khona kwana sibabisele eduze njengakhona okwenziwa yizek kumbe abakomsitheli ukuthi kwesinye isikhathi bayacela ubana baphume emahofisini abo balanda abantu ukwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate bebarejistisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyele ukubana sikwenze konokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi ukwenza ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imanga emide besiya emahofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa
aloge ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela esitaladeni ngamapholisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi asikuzweni kungxoxo eyenzwe nguNtungameli Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Ama-industry afana abantu abo basebegcwala ezitaradeni ebesikukhangele kakhulu ukuthi abantu bona banazo kufanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefaka kwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha uze ukuthi bazabuya manje ngoba sinazele bona banabantu kuyindlela abaphila ngayo lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale abazidingayo imali yana bayithola khonaphana. So-ke siyajabulisa ukuthi hayi abantu akube nesilele khulumzane lokuthi ayidalo kubona indaba le iresolva njani abantu abanabakhonde kweyindawo ngoba nokuhlukuluzana kuba le ngondo yokuthi property iyalimala abantu bayalimala iperiod yalahleka kube futhi abanye abantu abavela abasengozini. So kuyikho-ke njengezimpawu khonde ukuthi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuzibhatonyalo kubana kodwa kuthi abantu akube le ndlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapho abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye, uhlupho esihlabene lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi lapho abantu ababethembela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi ani manje kwenzakalayo. Aluba i-council iyaqala ime ithethe indaba egodini ngale ingazichethe egodini abantu bafake khona phana bese kubona abantu abantu behaswa ngoba indawo zokuthi abantu bangane bangabizinenge bona ngoba uhlupho esihlale ukuthi abantu bafanele ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo i-central business district wananzela amacomplex abantu bangangazabona hale lezi yindawo ezizi abantu abangayabona kodwa wakathi ezikuthi engxenye aluba indawo yegodini yena yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo seso laba nanzela bangafakwanga manje ukuthi basijule ngale egodini futhi beyakangeni sibona ngathi kokwenza ubona ungathi abantu baxokozela bengama ukusuka ngoba bona ngathi ibona ngathi bekhotha bengabuyahambe nokhansili eleyi indawo abayezelebekiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kulendlela engangenela ngayo yini lapha babasibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba.
I-central government phela singakhotshi ukuthi lolu ntupu esikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaradeni bedinga imali imvanele enkulu ngohulumende mani kuyananzela ukuthi ngeke kulawo sihlazi ukuba nathi yindawo eqashe kuleyo wonke i-industrial hub lezindlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nawakhuluma nge-industry kukhuluma ngobulawayo. So abantu abane sibabona ngigele ezitaradeni abantu ababesebe amakhambani akobulawayo makhala amakhambani amaningi ayiqhatha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhambani avala ngaseso kungamatshei so sithi nokhulumendela olomlando ngoba okwenza amakhambani avalwe kuyindlela uhulumende akuyehluleka ukuba ngezomnotho obusha amakhambani acile evali kodwa ukuthi uhulumende yena la kube lomlando wokuthi engxenye azame ukuthi azomlamulankonzi kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlandani inkunzi ukuthi yabelieka ukuthi ama-industryalwa abantu abana bafume bafuyele ababesebenza khona nokungenza ngaphandle kwakho nokwasibona uhulumende yenza ngoba kungakhayela laye zelindawo ezinea lezi esileke ukusebenza kuhle emauthi laye ezomnotho ziyamehlula.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Lokhe sikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi ikhansili yaleli dolobho ayinamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesi phathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Mina njengezakhamizi elethi kukhangeleke sekukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abaselamandla abaselakho kokutho ngaleli dorobho njengabantu esabaphethayo ukuthi ngamasikufakazi ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa namapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthene neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayiphambili kwalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla bakhona balamandla kokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhangelenile.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba.
Ikwabaze kakhulu, sixoxisane nakho kakhulu. Ukuthi khona sekuyabayona limpilo. Futhi ukuthi ilizwe liphela selibuswa kule one party state. Now, ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha. Sizaxoxisana ngakho kabani. Kakhulu ukuthi nakunje hayi ekhawunsini yakoBulawayo isengumeli party.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo lapha?
Baphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise indawo lapho abazihlabise khona. Akekho omunye ongaziyo wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sithi kumbe lokho kudabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona. Bona babonakala sebekhona abadluli kukhawunsili ukuze belapha abathengisela khona. Yinto kusolakala kakhulu. Thina njengezakhamizi asikhangeleli ukuthi kube labantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphuhlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibone ngani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile nemezela inhlangano wamazenda avikela ngelithile zibize zonke inhlanganiso lamazenda zonke abuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona le mhlangano thina kasikhulumi izipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembise izile layo yalolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi kakwenzakale uqinisile yini kuzizivele engabhulanga kulabo abakhangele uBulawayo kulelo gatha leleyo phapha yabo. Yikho la kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthepha kumbe okathethayo. uBulawayo kwasiyomuntu okulisana kumbowezawuzeni kuyabe sekumele ukuthi ihlale phansi labo labo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayizilikho izwana engathoni. Yikhethe sekukhangelele ukuthi imbize kumbe simnike loba sibonane layo ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane layo.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare u-Elvis Borweri loTafazwa Matoro ababotshwe ngemva kokutshaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilium Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakoBulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi, okhulumayo uSiba Khulu, umfokanyoni. Ngiyazizwa isikhulumi lapha. Ziphatheke kabi ngento engikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo, nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuye Harare. So madoda, kusho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu. Ngoba uma bengaholiswa ileyo mali, so imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi yemkhulu liyakha ngani? Konke lokho esibonani nakho lile zitolo liyakha ngani? kushuthi ngoba alikholisi imali ukuthatha abe wenza lokho elikwenza lingama MP ACCC yabo council yabalokho alingazodlala ngabantu lina kushuthi liza number 2 ukushiya abantu bayaphuma kuzani beza kini ngabe bezo bengathi bayaphikisa kodwa yosenza lokho sesikubonile konke lokho into esingayisho thina sithi hayi iMRP abantu sibaziyo siyobafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakudlimali bayeli kuyakulwa ukukhululwa abantu abancindezelweyo nina leyo ngikukhuluma kweni lokho sithi ikhuphizwana yakhibiza kanjani iwumfo wenu angeke liyikhiphe ngokwadlala yonke imali mali ingaholiswa liyithatha phi imali yenza konke lokho sikubona
ye ninjani hayi ngiyayizwa le ndaba kamnankagwe esuka le eHarare esiya-adresa abantu belifane kiethi uselebrate urobert mgwabo useleplethwane lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu abantu nabo bayaya khona uyazi abantu sometimes hayi angazi noma mhlawumbe baya ngoba besazi ukuthi uma sebengena kubalot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnankagwe ngoba vela akumelanga bemvotele ngiyezwa nalentsha lesibrenoshe izano bancoma umnankagwe hayi uyazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga hayi ma ukuhamba ngale ndlela abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa why kusiba nezidakamizwa angithi abantu abanamsebenzi le intsha ekhulayo ayinamsebenzi ayina fork off iyahlupheka umuntu abe-stressed abe ne-depression egcine ethi ngonombheme yayibona le nto leyo so ayisebenzi le nto yokuthi kona abantu bejabulele ukuthi umnankagwe uhambe elipane wa-adresa abantu umuntu wabulala abantu bakithi babulala abantu elipane abantu bagijima besiyagcwala mbe kulanda
salbonani salbonani studio 7 saphila thini igama ngo-big boy dubisibongo uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kothisa hhayi bazali into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akufile bazali asilamgwaqo izikolo kazikho zona ezazikhona ezikasimiti zikhathana kakuthana abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu so lazo ezikhona vele zona ezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi sokufile akula mabriji amabriji akhona yona lawa abenzayo ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehluleka ukuhamba loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela yokuphela ngoba vela kula mgwaqo laphana so mina angazi ukuthi kathi kwenzakalani ngegovernment yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifaka kumbe yona vele inkayi kayikho kumepu ezimbabwe I don't know ngoba nankula emhlawukhana loba esenzana awusozuze ekhuluma ngenkaya awusozeuthini umgabelayo waze wasengakhulumanga ngenkaya nankagwalayo ezazezivele engakhulumanga ngenkaya so angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkaya ngoba cela uhulumende ongaba lozelo yokulungisa inkaya ibe yi-district layo ephakathi kwezimbabwe
Hey sanibonani sanibonani hey studio 7 nonke sanibolisa basakazi bethu abahle ngithi hayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi uNkulunkulu khona ngempela abafundisi abangalandeli ipolitiki abafundisi abathandaza uNkulunkulu ophilayo abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani umuntu obizwa ngumfundisi ngempela hayi laba abafundisi abafana nalo babo sibiza ukuthi unyoni nalowo sibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucubungula zombusazo hayi lakwazi ukubona abafundisi mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba uyabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho abantu labo ngabe ZANU-PF izikhulumeli zeZANU-PF bonke bobabili amakhampeni nje ezanu-PF nasebabandleni abo ngicaba ukuthi kuyakhampeni okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki hayi ukuthi mhlawumbe kushunyayela ibhayibheli bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka zithuthuka kanjani selungisileni lapha iboda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke abagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu abafowethu bathwele nzima laphana i-corruption iningi bese ngibuya emgwaqweni imigwaqo yonke ifile akukho nomgwaqo okuthiwa ungcono yonke imigwaqo nje ifile yonke into elapha yashiyo ilungiswa ngu-Smith namanje bona balokhu bephethe ilizwe bayehluleka ukulungisa noma yini emashopu ngo-December omunye nomunye akuna-price control omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe i-price ayifunayo hayi ngiyabonga ayingabe mude kakhulu kunengikhona engingakusho kodwa ngiyabonga
labo-ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Ukwenze Melika kambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli wele Melika unkosikazi Jill Biden obe komakhelwane eNamibia kungakusitshoni. Unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Siqoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga once kwaba nento elobusanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zaba bayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakho ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konsinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengoba manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakasheleleni lizwe noma besiza eAfrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubonungani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchaza ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwaywa ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe. Siyazi ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokusichazela ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asephoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitalateni kobulawayo. kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama nguChris Gande.